Luqhubekela phambili uhlelo lokukhetha amalunga ebandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo, umnumzana Sweden Chiroza, uthi luqhubeka kahle uhlelo lolu kobulawayo.
Namhlanje kwenziwa i-vetting, abantu baletha amaphepha kwesibili. Ngoba kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu becubungule ukuthi into ezalotshwa maqala liqinisa yini umpeni ngamanga.
Unkosazana Thokozani Khuphe, ilunga le-CCC obesamukela incwadi zokuhluza amagama amalunga ebandla leli esigabeni se-Umguza, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Njengoba likwazi ukuthi abantu banominethwa, bathe sebenominethiwe kathe sebebuya ke sebezofila ifomu yama-credentials abo, nokuthi sibekwazi ukuthi khona i-track record yabo iminjani. So yikho esikwenzayo thina esikuvethayo, bebisa ama-CV yabo sesikuhlanganisa-ke sesikubeka. Uhlelo luhamba kuhle, okunye okumangalisayo isiqalisa izolo, namhla sile themba elokuthi kusiyachaya u-5 siyabe sisiqedile, abantu babe sebeqedile.
Elinye njalo ilunga le-CCC, umnumzana Gideon Shoko, obesamukela incwadi ezifanayo kobulawayo, uthi uhlelo lolu lulakho ukugqitshwa namuhla kobulawayo.
Ngu-vetting officer, I mean responsible for vetting abantu abafuna ukuya ezikhundleni ezikahulumende, that is local government le national government. Lapha silama vetting officers angu 3, silo mama oyedwa umfundisi, njalo lo munye ongumfundisi wabuSwanda lami. Hayi, uhlelo lukhamba kuhle sibili. Yes, sikhangela ukuthi siqede namhla ngo-5 o'clock.
Obesamukela incwadi zamalunga e-CCC eMatobo, umnumzana Abednego Bebe, lapho abekhona uthi baphuthe kahle uhlelo lolu.
Siku-CCC kade sikulohlelo lokuselekta ama-candidates yesulilo esiphezulu kalokathesi. Well, kwenziwa ilizwe lonke. So far mina lapho kade ngisebenzela khona eMatobo, hayi kuhamba kuhle sibili, akuna problem.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Mthupha usola indlela ibandla le-CCC eliqhuba ngayo uhlelo lokukhetha amalunga azabamela kukhetho okudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila.
Sekuthiwa kule nomination ubani ozanominata, so sekukhanya ukuthi bona labana vele wasithi esithi abasezikhundleni bona labana ama-MPs avela khona, yibo abayabe le-information, yibo abayabe lolwazi. Bafika nje njalo nje behamba lakho besenza abakwenzayo, yonke information ikibo, yibo bazinominethayo. For instance, ngingakhuluma ngendawo esema-reserve ngalo ngike ngaba khona, ngezake ngikhulume ukuthi kungaphi kwele Mathebeleland North. Bekanye abadala leke bedidekile ukuthi asikabikwazi ukuthi umbani ongenayo ngoba lo khona asimfuni. Kodwa
ibandla le-CCC lakhetha ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries. Kobulawayo kulezigaba ezilitshumi lambili leziqinti ezingamatshumi amabili lasificamunwemunye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.